ulandele mthetho wazo, hambelana nethemba elithema lithi ngathi ngisikhiwa i-confident. Nxa kuthiwa khona kuza kuba le mali entsha, kuyakuthi abantu abavele be kungoba umsika lo omnyama lo ngabantu abalutshwane, so abantu abaningi, so abantu bakhona bengabe sebecabanga ukuthi ingxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni, kumbe nxa kungena imali yama-denominations amakhudlwana kuza kwenzela ukuthi bathwale imali elutshwane iyikeshi ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eleyo. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho waso, singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence, kuya ngokuthi njalokhu kuyabe kume kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela? Imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke, kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kuthi ibhanki elikhulu i-reserve bank laphana bekhupha amadola ucalana amabhondi lama-$5 akhanya secwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi i-official. So ngibona ngathi mina i-financial intelligence unit baqonda ukuthi babona ukuthi nxa bengabe bekhiphe imali benikeza amabhenki imali entsha ama-series kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama, bazazama ukuthi badingisise ukwazi ukuthi kanti imali yakhona iziphume kanjani. Kutho ukuthi laba abathengisa imali emsikeni ngolwesithathu bayabelokhe bebambe imali yabo bekhangelele ukuthi engxenye benganikwa imvumo, kodwa angiboni ukuthi bazaphumelela ngoba ibhanki enkulu vele ikhathisa amehlo vele semabomu bakhangele khona ukuthi ibhenki lona elizakhipha imali liyifake emsikeni yeliphi. So kunokwethuka ukuthi
imali le isikhona ikusasa-ke injani?
Ukukhitshwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu, ikungelana production kwenza ukuthi imali ibhodi iningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane, intengo yemali izakwehla, kuzakuba le-inflation. Ngoba yathi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho, i-$5 kayisathengi lutho, i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho. Loba bengathi belethe i-$20 isinkwa ngatho ziphumelele ukuthenga, elakusasa limi kabi ngoba imali isa idindwe ngesikhathi se-COVID wawuvikele ukuhlupha ukuthi amafektari aluzinto khathesi sokuzinzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilutshwane ezilungiswayo, kuza kuba le inflation engasakibonakale sesiyibhile muzimu 2007 2008.